abantu ungakhangela abantu abalahlupha abantu ababekyamzi ngohulumende uhulumende abantu abakuhulumende basuke batshontsha imali bazinothisa ngakho akuzange umkhuhlane lo wathathwa serious from the top leadership so abantu labo ngoba ubukhokhela abazange batshengisa ukuba serious ngomkhuhlane lo labantu ababuthathanga serious ngokufanayo so mbona ngazathi uhlupho alukho ebantwini uhlupho lusebantwini abantu abafuza ukuthi ngaye bakufundisa abantu ngomkhuhlane lowo bathatha lezi mali bazihambise ebantwini ukuthi zincedise kube lani lezibhedlela ezokukhangela abantu abale corona but njengoba nje sibonile onguminister we-health esebotshiwe kodwa ebotshwa njalo kulabantwana bakamongameli abathintwayo okungakatsho lutho so ngibona ngazathi into yomkhuhlane lowo abantu abenza ubuchapha nguhulumende
Abantu abanengi sizwa kuthiwa amamaski bawagqoka kuphela bengabona amapolisa okungangokuthi besabukubotshwa kakhulu kwedlula ukubanjwa ngumkhuhlane ungathini ngalokho
Abantu batshona bebhodi iganga lonke leli so mbona ngazathi even beyafaka ama-mask ungakhangeli social distancing isi uhulumende laye seyidiscardile ngoba ungakhangeli inumber yabantu asebegada amabhasi and so forth ngenxa yokuthi ilizwe lethu vele lifile amabhasi ehamba egcwalisile abantu ngoba ilizwe lifile so mbona ngazathi abantu bangaze begqoka ama-mask but i-social distancing ngenye yezinto njalo lokuthi vele ilizwe lethu ngelobuyanga wonke umuntu uvuka eswa njengenja ugcwala iganga lonke dingo angakudli konke khona kuyana mbona ngazathi ngezinye zezinto ezivangela ukuthini umkhuhlane uqanise lokuthi abantu ababuya from outside the country ngoba ungakhangeni number ilokhu iqanisa and iqaniswa kakhulu ngabantu ababuya from outside the country akulandlela ecacileyo ukuthi abantu labana abancedise kanjani nabefika besuka kuma quarantine centers and so forth and so forth so mbona ngathi uhlupho lonke lolo lubuyela kuhulumende ngoba ungakhangeli Thorn Grove ukhangelile kuzeni lesi sikhisibhedlela sikankulu Kuloke kuthiwa kusalungiswa kodwa sesilezi nyanga ezingaki into leyihlasele so mbanza ukuthi uhulumende wethu kwakuthatha iserious